ibandla le-MDC labunjwa libunjelwa abantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangele nini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezafanani labanye, so kababulawa kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi, into le ye-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulamabhodrumu, akuhlalenini phansi ukuthi yebona yesenza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesindebele nto ngesitshwene, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhupe labantu besindebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti iqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lawo? Uqalise nini? Umama Makhupu uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina sengidanisa ukuthi olwesi esadeni sesidlalini emaphepheni, sesitshelani izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa use enhlanganisweni nethi ngabe semsebenzini wawuse enhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lana nxa ungayilandeli, nxa usuzagijima kuba nzima thina-ke ukuthi simphendule, ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zazenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula, ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi, njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhupe khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo kukhuluma.
Yikho ngokutho ukuthi nxa ezokhuluma emaphepheni anikhathesi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenje indapho ukuthi uMakhupe lo Tsvangirai kakulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu, nasimaze eyinkokeli engu-vice president wethu, sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili, kumbe lalabo nalaba abeza khona kababeza be-alliance, bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle, balungise okulungise kahle.